So we see card descender by VOA in the valley.
Utano no kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona lingani vuka njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 19 Mpalakazi 2023 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi-CCC umnumzana Gift Ostalo sesiziva ungena kukhetho lwe-by-election ephansi kwebandla lesi-CCC kungakhathalekile lokuthi abanye bakhe abaxotshwayo bavinjwa kuncintisa ngokufanayo.
Labo bantu nxa kuyukuthi ngeqiniso ukuthi bangenise amaphepha ku-nomination report besebenzise TPC bebekusitsho ukuthi bathela amanzi emhlanu wedada.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usehlise imbadalo yepassport esizabhadalwa kuqala ngomnyaka ozayo.
Okokuqala kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi ibhajethi nxa esethulwa ngumgcini sikhwama welizwe iyabe ingayisikho ukuthi yikho osokuyikho.
Umphathintambo wezomvikela wele Melika umnumzana Lloyd Austin ube lomhlangano leziphathamandla zakwele Israel kumizamo yokwekethisa impi yele Israel lamabutho eHamas. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi-CCC umnumzana Gift Ostalo sesiziva ungene kukhetho lwe-by-election ephansi kwebandla lesi-CCC kungakhathalekile lokuthi abanye bakhe abaxotshwayo bavinjwa ukuncintisa ngokufanayo. Usiziba ubecatshangelwa ukuthi uzaphanyeka amaphepha akhe edale le-nomination court izolo elilunga elizimeleyo ukwenqabela ukuxotshwa njalo edale njengalokho kwenziwa amanye amalunga ebandla lakhe ancintisa imele ibandla wona exotshwe edale lephalamende. Idale le-nomination court izolo lamukele amaphepha abazancintisa ephelandaba Chabalala Mkoba North, Jegudu West, Zwimba East, Seke le-Goromonzi South kukhetho luzaqutshwa mhlazi ku-3 ngenyanga kaNhlolanja ngomnyaka ozayo. Sixoxe legqwetha likamnumzana Sengezo Chabangu onguye oxothe amalunga ebandla le-CCC esithi nguye unobhala jikelele umnumzana Ngqobani Sithole ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kwenzakala phakathi uChamisa umongameli we-TPC interim secretary general we-TPC yona leyo nguChabangu. Laba kunabantu abaxotshwayo yi-TPC owathiwa kasoma members ngoba base besenza into ezingavunyelwa yi-TPC. Labo bantu nxa kuyukuthi ngeqiniso ukuthi bangenise amaphepha ku-nomination court besebenzisa i-TPC bebekusitsho ukuthi bathela amanzi emhlanu wedada. Akula nto ezabanceda ukufunda kufundwa kanye. Labana abanye abokuqala bethuleka khonokho abasebekuzama lokhu kwesibili then kuyabe kusitsho ukuthi abafundi.
Manje siyabona ukubana kungani kulokungavumelani ukubana umnumzana Chabangu u-secretary general lithini ngakho?
Emaphepheni omthetho esithi khona ngama-affidavit uba kuchamisa kakakutsho khonokho. Engikwaziyo ukuthi sekulama-cases afika about 22 if I'm not mistaken afayelwa nje ngamalunga nje ababe ngamalunga bethi ngokuchiyanachiyana kwabo. Umongameli we-TPC kakakutsho khonokho ngoba kakafayeli i-affidavit esitsho njalo. Into ezikhulunywayo nje into lenziyana ezikhulunywa nje esithi ngebali elingani liyadelela kodwa ngingatsho khonokho ukuthi i-beer will talk. Ayisonto esingathi siyilandelele kakhulu unless and until yena ubaba umongameli change champion e-TPC sitsho njalo ukuthi hhayi emaphepheni nokayimazi then we'll take that serious.
Manje njengoba umnumzana Gift Ostalo sesiziva yena engene kukhetho lolu engowe-CCC lizathatha nyathelo bani?
Uma kuyukuthi nimpoto lonelo ukuthi kwenzakale into enjalo siyasakwenza lokho hayi ngamanzi amancane sizahamba enkantolo nasibelieve ukuthi into lezi zenziwa ngomthetho sahamba enkantolo sifike enkantolo sisintele inkantolo ukuthi hayi okwayizolo sokuphinde kwenzakala namhlanje kakubanje ngendlela okuba njengayizolo
bona umnumzana Chamisa lo mnumzana Isengezo Chabangu bayakhulumisana yini ngodaba lona lona
I've got no reason to doubt ukuthi bangabe bekhulumisana ngoba abakaze batshengisele ukungakhulumisani. You know, iparty inkulu singacabanga ukuthi abantu abakhulumisani kumbe bayakhulumisana kodwa sibona izenzo nje kuvunyelwana ukuthi hayi into le kayibanjwe ngendlela nje. Ingabanjwa ngendlela enjalo ubone omunye wakho engakhononi kumbe engakubizi ngelinye igama. Bengisetsho ukuthi likwenza lona.
Kodwa nxa kuyikuthi ubengakhononi ubengasozavumele ukuthi kube lamalunga amabili ancintisa isigaba esisodwa siyabona nangu umnumzana Siziba uyincintisana lomunye futhi umnumzana Thembo kuthi ukuthi akula kuzwana phela la
umqoka nje ukuthi epartini yona liyana xa ukukhangele njalo ngendlela mina kubeka ngayo eqalisa yonke le into ngumhlambi kazelusile lo lalo uyenza akufunayo ngesikhathi sakhe yikho ke umnumzana uChabango as the interim secretary general vese sithi no iparty kayibanjwe ngendlela etshintshileyo ungathi uyakhangela naku-x eyayithiwa yi-twitter naleyo uzathola ukuthi even ama-members athethisa ama-leaders ngumhlambi kazelusile nje ngokunye nje la okuyinto ngeke ukubambe ukuqalisele lapho siyale so i-indiscipline within the party yona ngokwayo esingasela ideology according to ubaba uChabango says ukuthi no iparty le kumele siyincedise ibuyele eyilokho okwakufanele ibe yikhokhona
umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha likamnumzana Sengezo Chabangu onguye oxothe amalunga ebandla le-CCC esithi nguye unobhala jikelele webandla le-CCC imizamo yokukhuluma lomnumzana Siziba yehlule Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usehlise imbadalo yepassport esizamele ibhadalwe kusukela ngozibandlela waphinda wehlisa leminye imithelo ayethule kumaviki amabili adluleyo Uncube wazise lokhu ngolwesihlanu edalele ephalamende wathi imali esizahlawulwa nxa ufuna ipassport isiza kuba $150 hathi $200 ayethe yiyo esizabhadalwa uphinde wehlisa imbadalo yentuba zemigwaqo ama toll gates kumali ayikhulumile engamadola amane ngemota yinye wathi sokuzabhadalwa amadola amathathu ngamota yinye abazabhadala umthelo wendlu ngabalezindlu ezibiza $250,000 kusiya phezulu hathi $100,000 njengalokhu ayekukhulumile Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda saqala ngokumbuza ukuthi ubona kungaba kuyini okubangele ukuthi uncube aguqule imali le.
Okokuqala kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi i-budget nxa esethulwa ngumgcini sikhwama welizwe iyabe ingayisikho ukuthi yikho osokuyikho iyabe iyi-proposal yikho kuthiwa yi-proposed budget so uyabe eyethula bese kuthi amalunga edalo lephalamende abeseyicubungula babesebekhuluma lapho abakusolayo ikhandakhande ize igcineke isivunyelene so ngicabanga ukuthi-ke usuki bawukhulumile bakhalakhala kwasekusefiswa okuyinto enhle ukuthi kunanzelelwe ukuthi abantu abalezinhle ezilevalue engako ezinevalue engako ngabantu esibathi ngabacebileyo abanothileyo so-ke ngesenzela ibhajethi leyi isikuphelisa abanothileyo ukuze kuncediswe abayanga kuyinto kulinyathela elihle kakhulu kodwa laphana kade sethala athi abemali yobushini esasivele kade ngosingabhadali imithelo ivinda kudala ngoba kwakuthiwa fika ibracket yabantu akuthiwa ngabantu abanga bayazi vele passport ivele ikade idula ilapho ekhona kodwa ngenxa yokuthi iZimbabwe iyenza idinga ama services lokuphilisa lephephana ka passport kwamanye amazwe kunzima ukuthi yeshe kakhulu kodwa ngithemba ukuthi ngenyanga yeminye iminyaka izameyesa ipassport ngoba ililungelo iyincwadi emele wonke umuntu abe nayo noma kungathiwa kumbe abantu babhadale ama $5 ipassport kumele ibe njalo kodwa izizwe lethu labanelisike ukuthi lenze njalo
ye siyabona ukubana okwenzakeleyo khona ukuthi uyayihlise ama taxes kumbe imithelo le kade ethe yona izabhadalwa kungani kuyamukelwe ngabanye kodwa abanye belokhu besithi hayi imali le iphezulu njalo ikwehluleka kukamphathi ntambo wena ubona ungani uyehluleka yini
indaba yezomnotho weZimbabwe iyinsindaba phendule insumansumane eyokuthi sikakhangelele kakhulu ukuthi umnumzana oncuke alungisise inxanxanxa lengxakangxoza ezindala kakhulu ezahlukiselwa ngo-1991 ukuphambaniseka komnwezomnotho welizwe kwaqale kudala khonale amazwe amabhenki la amazwe angasentshonalanga besinika into othiwa ngama-structural adjustment program okwabuya khona isigumula sokuthiwa yi-SR so into umkhonomo wethu wazongezeleleka ngendaba yokuthi sesithethe amaplazi saba ngaphansi kwezithezo zomnotho so asonto umnumzana umthuli ncube angavuka enelise ukuyisolva ngoba kunje kube umkhonomi okuthi only izintaphi thena abantu abaningi abangu-92 ekhulwini abaningi baba ngabantu abangasebenziyo kutho ukuthi abantu bona babekabatheli mthelo so sileyo abantu abangu-92% yabantu abangabadali ama-tax kodwa bekhangelele ukuthi balatshwe ezibhedlela so kuthi 8% ebhadala imithelo yiyo enakekela i-92% so kunzima lawo noma ngobani angaba ngu-minister of finance ukuthi abambe isikhwama selizwe achazulule indlela le ngendlela ekhona so mina ngithi ngomuba kuphinde ukuthi kunjalo kube nezithetho zenotho singa-updata kuze kusho ukuthi zikhona kumbe kazikho kodwa kwenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi ilizwe lethu lifinyelele lapha sonke esifuna khona.
Hello-ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula ezombusazwe. Ubuyaqhubeka ubusela bezifuyo ezansi emandebeleni lapho amasela asentshontsha le nkomo ezihlaselwe indlala ezibhoda zidinga amadlelo aluhlaza. U-Albert Ncube usiphala lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Abogatsha lwezokulimela agritech ezansi emandebeleni bathi sekufe inkomo ezedlula inkulungwane ezine 4,113 esabelweni sezansi emandebeleni kude nyakatho yalesi sigaba kubikwa sekufe indlovu ezilukhulu ngenxa yendlala. Umnumzana Colin Ngwenya isakhamuzi ematobo. UNgwenya uthi lanxa izulu seliqalile ukuna akusoze kwanceda izifuyo ikakhulu inkomo kwisigatshana esizayo.
Izulu leli elithe farafara alikafaki ithemba elitheni ebantwini ukuthi kungene sesingathi thina hayi selinile sithole nzima izifuyo asikafiki esimeni sokuthi sithi izifuyo sezisindile. Izifuyo zisebunzimeni ziyafa indlala ekhona asiyondlala encane ziyakufa izifuyo ziswele amanzi ziswele amadlelo.
Ngalokhu uthi inkomo sezisabalala indawo yonke zidinga okudla okudala ukuthi zitshontshwe.
Leli zulu elithe farafara ngala malanga adlulileyo kwezinye indawo lingani lingafefezi belidala umonakalo omkhulu ngoba lapho eliyabe lifefeze khona kuyabe kungathi kuyahluma izifuyo-ke seziyohamba ziphembela lolo hlumo zihambe zigcwale iganga lonke kuthi khonokho okusilileyo kuze kusilahlekela singasakutholi ngoba-ke lawo amasela ebesethola-ke intshungutsho yokuthi abekwazi ukuthi izifuyo ezibuya lapha isizo zakwendaweni esiduze zibe sebezitshontsha. Konke lokho kudalwa isimo sendlala isimo somkhathi esingamanga kuhle.
Lamazwi asekelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oemawane eGwanda South othi izifuyo zinyamalala ngobuningi ngalesi sikhathi sendlala.
Izifuyo ziyatshontshwa ngapha ziyafa kula nto enhle kakhulu abantu baluze kakhulu ngoba abafuyi lo nyaka hhayi basele hhayi bebamba izandla ukufa zilamanzi ukunatha ziyahamba zisiya katshana ziyatshontshwa zikathi ziyahambahamba zidinga ukudla batshontsha tshontsha futhi ezinye athola zihlinziwe sokuphezu kwamandla abantu lo.
umnumzana Victor Spanda owenhlanganiso evikelwa ukutshontshwa kwezifuyo eGwanda Anti-Stock Theft Association uthi ukubunjwa kwale nhlanganiso sokwehlise inani lenkomo ezitshontshwayo.
Hayi, amasela lokhu eqhubeka ekhona. Into esiyenzakala kathesi ukuthi sekulalabo abagamulayo bethwale sekuyisithebo, kodwa singenza ke sithi ubusela sekuphelile. Akusafani laleyana indlela ukuthi wabehamba beziqhuba nje amarola ayehlala egcwele, kodwa ngathi kwehlile. Sekukhonanyana khonokhu nje lalabo abatshontsha izimbuzi.
Umnumzana Cuthbert Mkhwebo oematobo olilunga lehawu lezifuyo uthi izifuyo zibhekane lendlala embi.
Iproblem esesilayo yi-drought. Izifuyo ziyasokola kakhulu kakhulu kakhulu, amanzi, ukudla kuyashota kakhulu ezifuyweni. Yiyo i-challenge esinayo ukuthi ma singathola mpela usizo lwamadamu ukuthi amadamu avuselelwe agujwe kube le ndlela eyokuthi izifuyo zithole amanzi. Amadonki, imbuzi, inkomo kuyasokola kakhulu kakhulu kakhulu.
Ngalesi sikhathi sendlala izifuyo kanye lenyamazana zendle zivame ukuhamba imango emide zidinga amadlelo kanye lamanzi. Uzulu ukhuthazwa ukuba athengele izifuyo isikuba ukuze zisile endlaleni engezelelwe yokutshisa kwelanga. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda. Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 njani kuzo zonke indawo. Ngicela ama-3C lingakhalali bantu bakithi, lingakhalali, ukhalala kubhadale ngalutho. Hlalani phakathi lapho ePhalamende lilungise kuningi osokumoshweyile amagovu eZanu-PF. Imithetho nayo ayisekho, ayisalandelwa. Bogawule bathi bona izinto zawusebenza ngemithetho, kodwa imithetho esetshenziwa laphana ePhalamende akuyona imithetho ngqo eyokulawula ilizwe, sokuyimithetho yabo. Konke lokhu kumele lukulungise lina njengabantu abakuPhalamende. Lingakhalali, ukukhalala kusizi ngalutho, ngoba kusase kuningi okumele kwenziwe kulungisiwe, njengoba libona ukuthi vele sokwamoshakala sokwamoshakala empeleni. So ma lingakhalala, hhayi ayikho, akunanto eliyenzileyo nani, kuzobe kuthi nje lingabantu si liyaziyeyisa, liyazihlekisa. Lwane nalobu kudlova lobu bezano lobo, noma liyi-3 noma liyi-4 ePhalamende, kodwa okusalayo 5 years coming kuzobe sekulutshintsho oluthile phakathi khona laphana, ngoba vele inhlupho ziningi njengoba sakhala ngamalungelo nangemithetho yamajaji lawa aseka-corrupted. Vele kumele ukuthi axoshwe phakathi emaparlamentini, nabo speaker labo vele ba-corrupted. So lwana nobudlova lobu okwenzakale eparlamentini nasezweni lakithi.
Tipe 7 siyabingelela. Livuka njani? Siyabonga kakhulu umthokazi omhle, sibonge kakhulu umnyaka phelile ku-Studio 7 labasakazi bonke khona ngapha eAmerica, umsebenzi omuhle elisenzile wona umnyaka suphelile. Siyabonga kakhulu ma inkosi Vuma, sithemba ukuthi maphilile, sizohlangana njalo umnyaka ozayo. Qhubeke ngokusebenzisana okuhle. Sibonge kakhulu abalaleli labahlaziyi bonke abezombusazo akade libaletha lapha, ikakhulu laba abazimeleyo abakhuluma iqiniso nothi imgurukudu yezami. Le angifuna ukukhuluma amanga, ngithi khonanye ababonge le imgurukudu igeng yabo Kenswand labanye bakhe bazazi obugawule labochumi. Sibonga kakhulu labalaleli bonke ukusebenzisana okuhle. Njalo siyafisa ukuthi khona bonke abasezindleleni abahambayo abayemakhaya kusukela koBotswana, South Africa, zonke indawo nje, themba ukuthi bazawa lohambo oluhle. Siyabonga, siwafisa emkhisi uzulonyiye omuhle. Njalo sithemba ukuthi umnyaka ozayo sohlangana singabaphilileyo ma inkosi ivuma, uma sitenga lapho kobulawayo iphumule emadonkini. Siyabonga.
Ye, ngiyabingelela bonke bantu be-Studio 7 basakazi bethu abathandekayo. Hayi, mina nginombuzo nje omncane engifuna ukuthi nje nami ngibe nolwazi nakho lokho, ukuthi iqiniso ngempela ukuthi ilizwe ukuhlutshekwa kangaka kuyobonakala kubuya iy'khalo eziningi, ezigovula zey'khalo ezingaka ekubeni ngakuzayo imishini egubha amadamu, ivala amadamu, ibhorela abantu imigodi, kube namanzi zakilini ma kuzobuya into ephathelane nezikhale zingaziyosetshenziswa ngubani abantu belambile ekubeni usilwa lobani abantu bekhangele ukuthi bafuna intuthuko ezweni kuyitholakala kubuya izikhale ezimbi kangaka iqiniso ngempela kho entweni eyenzakalayo ngempela iqiniso
Studio 7 uJD lo okhulumayo hayi lapho uShabango vele usethathela uShamisa iqembu singayaphi siyenzeni uShabango usemthathela uShamisa uShamisa hayi sekusele isithombe kuphela kusekho lapha yakhona awukwazi ukuthi wakho umuzi ewucede umuntu abesebuya engena phakathi kwalowo muzi exosha abantu abakho abaxoshi nje bonke abantu abakho asalethi ubaba ngowami kodwa abanawo ke baxosha ayabe sithathele uyise umuzi so lapha onamehlo okubona akusekho CCC la useyithethe uShabango yakhe
sanibonani sanibonani balaleli nabalandeli beStudio 7 nabasakazi beStudio 7 umhlaba wonke jikelele ukhuluma lana lichagwane elikhulu esigabeni sakusiwukwe laseplumtree uKhanyani Ncube bakithi nesimanga mani ngale politiki yaseZimbabwe leyi angikwazi impela ukuthi ngabe kuqhubekani njalo kuyolamulani manje njengoba lo sengezo wakhona kuthiwa khona ukhipha abantu ababengakhethwanga ngokusemthethweni kodwa phela laba athweni ubakhetha kusemthethweni abawini so okungakuthi vele kucacile ukuthi phela yena ubooster izanu usebenzela izanu so hayi uyalilimaza ilizwe uyalilimaza lo sengezo Shabango mani uyalilimaza impela njalo le mithetho yakhona isebenzisa isika esayidi neliyi-1 ayifani nelokuzena isika nxa zonke so hayi kunzima wakithi kunzima hayi angazi ukuthi ubani uyonqanda lo doti lo wenzakalayo udoti phela lo hayi angibonge bakithi amen kuleyo ndawo
Studio 7 siyabonga kakhulu ngestrategy esasetshenziswa nguChamisa namhlanje sesiyakwazi ukuthi izanu kayikaze iwine nanga kwabaya Foster abakazi bewine kucacile umhlaba wonke uyabuka uyabona mnangagwa ukuthi ama true colors akhe athini njalo sesiyabona ama true colors ka Wishman Ncube kade simthemba kangaka emathebeleland Tendai Beat uThokozani Khuphe usaze sathiwa ngutshwangelayo kade limhamba ngaphansi namhlanje kuklie namhlanje liswele ukuthi lizocatha kuphi kunini lokhe lisibisele emuva Themba kangaka Thokozani Khuphe Wishman Ncube emathebeleland sure bo
hello sanibonani Studio 7 lo okhulumayo lo Alani usebuswana eHaboroni ayi bakithi asinanzeleleni uChamisa is out of order this ukuthula kwakhe lokhu hhayi akutshengiseli vele leader of opposition hayi mina vele sengisola la sesidla something kubomnangako uChamisa sesidla something akutshengisi ukuthi vele si-opposition leader uChamisa please
Studio 7 ndinjani lapha Studio 7 ukhona lo muntu okhuluma esithi uShabango urayithi kunjani wayekade bengafomi iparty labo Shabango ma uShabango efuna iparty yamaNdebele kuphela baye bengajoyinanga imithwakazi bajoyina kwalizapho you can't do that ngaye always tell people ukuthi lingavota every Friday singafuna ukuba tribal siyadliwayo ngamashona amaningi so let's forget about tribal uShabango nxa esizwa enamandla kayafoma iparty yabo labo Wishman Ncube khonokho kutshiwo ukuthi kule problem yakhe lobithi ibehavior yabo apart from okunye their behavior yabo they can't be president of two guys and those are still scouts lana ngamamissionary laba nabantu abadinga imali abafome phela iparty bezimahle bethathe loShabango maye wabo behambe siphoswe ngento ezinjele mina Studio 7 into engicelayo kini yokuthi ulo umfana njengoba ngela platform ezivavela lapha emlokhozayo mina Studio 7 hambani every day libe lifonele uChanisa update abantu engathizizi limfonele update abantu sitshele futhi uRuyal ukukhuluma ngani sibekwazi. That's when we can judge someone ngoba sisazi ukuthi kakula ma platform yabo.
Studio 7 kathi kuye sakalani isitinkanye inkomo sikhiphe izinto zethu lingazikhulumi sifuna sikhulume sizwe ochabango labo yibo basebehlangane labo tentib kufanele bebe ngabantu abahlanganayo belungisa izinto kungaba abantu behlupheke izimpakwangani baphandela bona sicela nike ikhuza uchabango lo naye nalo ngiyokhansela abantu onikwa nguchabango engabonanga inkosi yakhona eyekhangeleyo ngilinganisile lapho ngathi liyazi ukuthi umuntu mangayetshontsha inkomo kayise usebhuku emthengiselo lecala ngusebhuku so lingayekela umuntu nalolo ekhansela abantu enikwa nguchabango uchabango udodi afuna ukufihla lokhu vele lapho ezingozi ufuna ukuthi kwalisizwele izikhali zazithola kuwo amasoja ngiyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezele Melika, umphathi ntambo wezomvikela wele Melika umnumzana Lloyd Austin ube lomhlangano leziphathamandla zakwele Israel izolo kumizamo yokwekethisa impi yale izele Israel lamabutho eHamas. UAustin ukwele Israel lapho azama ukukhuthaza uhulumende walelo lizwe ukuthi angahlaseli isigaba seGaza mahlayana ngoba kusifa abantu makhaza abanengi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Sibone ukuthi uNetanyahu ubeyekela iQatar ifakela iHamas izimali eziningi ezifika kama-millions amaningi. So khonapho uyabusudubeka la ukuthi okay, kanti kuhamba njani sibili ngoba lapha bathi iHamas ayikho right but bona baletha iQatar ibanika izimali zokuthenga izibhamu lani for all this time and then sebe babulala in the second round. So ngikhanya nanto akule confusion khonapho but siyakwazi ukuthi impilo iphele kufuna i two state solution kube le Palestine kube le Israel zihlalisane ndawonye side by side.
Umbuzo wami ukugcina ubona impi yakwele Israel ibangela na ukuthi elemelika lingaphi uncedo ele Ukraine?
Into ekhona ukuthi abantu abaningi abama Republicans abasembusazweni kathesi kuCongress babona ukuthi banganika imali yokuthi iUkraine laye iqhubeke ngomsebenzi umongameli welizwe uJoe Biden uzawina ngoba it will be a good record on his rule bangayekela and then banike iIsrael ngoba iIsrael ngathi ayihambisana lama Republicans ikho bakufunayo labo bathathe icredit yangkhona. So hayi izinto zepolitics ngamanye amalanga uzizwisisi ukuthi ziqonde ngapi aziqedakali but sithemba ukuthi impi zonke lezi zizabe sesiphelile ngo-2024.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Tim Moringai olandela izombusazo welemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seOhio khonapha kwelemelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele lezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Siziba ungene kukhetho lwe-by-election ephansi kwebandla le-CCC kungakhathalekile lokuthi abanye bakhe baxotshwa baze bathathe inyathelo elifanayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, igama nguChris Gande kodwa lingakhohlwa silazo ezinye ngo-half past 7 ntambama.